Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela kustudio 7, ngesonto mhlaka 4 kuNhlolanja 2024 kuGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sesikhipha ke amabhathi aweze politiki. Sesigqoka ke amabhathi entuthuko. Okusho ukuthi kona mina kade sengu MP womuntu wonke, whether ovotileyo kumbe ongavotanga, kumbe ongavotelanga. Konke kuyafana kimi sonke sesingabantu banye.
Ibandla leZANU-PF lithakazelela ukunqoba kukhetho lwama-by-elections.
Irizalti ephumileyo imbi kakhulu. Ayijabulisi, angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile akusebenzeka kahle all.
Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhubanga ngemfanelo umkhankaso wokhetho lolu. Namhla sixoxa lenduna uMathema ngombhuqazi weGugurahundi. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF linqobe ezigabeni zonke kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwe izolo lokudinga amalunga edale lephalamende. Ibandla leli liphinde labutha njalo phose izigaba zonke kukhetho lwamakhansila. Lithethe izigaba ezingamajumi amabili 20 phakathi kwezingamajumi amathathu lantathu 23. Lokhu kutsho ukuba selilamandla okuguqula isisekelo sombuso welizwe ngesikhathi kubikwa ukuba iZANU-PF ifuna ukwengeza isikhathi sokuba umongameli ahlale ehofisini. Okwamanje umongameli uvunyelwa ukuncintisa kabili kuphela. Kukhanye ngani bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa angene kukhetho ngomnyaka ka-2028. Ababona ngokwenzakalayo bathi ibandla leli lilakho ukubumba umthetho omutsha ngesiphangiphangi oza kwenza ukuba uMnangagwa angene kukhetho oluzayo kumbe afele esikhundleni. Kodwa abaphathintambo bebandla elibusayo bayakuphika lokhu. Omanje bathakazelela impumelo yokhetho abasekeli bebandla leli kanye labanqobe kuma-by-elections. Omunye wabo umnumzana Joseph Chuma onqobe ephelandaba Mpophoma.
Ukhetho lubuyile soludlulile, sesikhipha ke amabhathi aweze politiki, sesigqoka ke amabhathi entuthuko. Okusho ukuthi kona mina kade sengu MP womuntu wonke, whether ovotileyo kumbe ongavotanga, kumbe ongavotelanga. Konke kuyafana kimi sonke sesingabantu banye sakhelene zinini sokumele sisebenze sindawonye akusadingi ukuthi kube nomunye ojikijela izipandela everyone elibhodayo sokufunakala umuntu obuya efuna ukuphathisa imibono yonke iyadingakala amakhiwa bathi kona all hands on deck ukwenzela ubana siphuthe lokhu okwamapolitiki kuyasidivida manje njengoba besitsho ukuthi divided we shall fall but united will stand so sesifuna ubana abantu bakuzwisise khonoko ukuthi kona angisiyo MP weZANU-PF kuphela kodwa ngu-MP womuntu wonke. Ngakho ke ngifuna ukuxhaswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuboniswa ngumuntu wonke, ngifuna ukuphiwa amacebo ngumuntu wonke. Okusalayo ukuthi kona asisebenze ndawonye phela indaba jabalala sizinda ngikhuluma nomuhle lelobhungana extension ukuthi sithuthukise isigaba sethu.
Uchuma uthi uzasebenzela uZulu loba kulabanye abathi ungene ngudlu kulandela ukuvinjwa lidale le-High Court kobephethe isigaba lesi umnumzana Gift Ostados Ziziba.
Omunye futhi ubhale wazathi kona hayi vele lo uhlala engena ngama-by-elections ungena ngama-back door. Ngimphendulile ngathi thina izindlu zethu emalokishini wasinxa ngafika uqoqode babe sithi border. And ungabhodwa uyangena still. So umnyango ngumnyango ungangena uyabungenile. Mina salayo is a difference that I make ma ngiphakathi. I difference ehlule bonke bona laba abameli be-CCC abavotelwa ngabantu abaningi kakhulu. kodwa kungela lutho abalenzela abantu bona laba i-protest vote leyana engancediyo ukuthi lakasala uma ngabi kathi right umuntu lowo limvotele ahlale 5 years ngabona nje not even one thing azalenzela yona kaphenduki lokuphenduka kini kodwa abuye futhi after 5 years limvotele limbisele at the end of the day mina ngiyazi ukuthi kuna who's fooling you kodwa mina ngathi ngingenele nge-by-election ka-2015 leyana ngashiya a difference in my community into engafakazwa ngabantu and this time around again as I go in and this is almost a full term I will make that difference again as akhulunywa ngabantu ibonwe ngabantu
umnumzana Galipani Pugeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu ozithi unobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change uthi kabaqhubanga umkakaso wabo ngemfanelo
i-result ephumileyo imbi kakhulu ayijabulisi angicabangi ukuthi ukhona ngempela ongama ayidefende ethi hayi kuzamekile akusebenzekanga kahle at all kodwa singakhohlwa phela i-background especially lawa ukuthi okwenzeka kwaba mabi ngale ndlela abemabi ngakhona ikuthi emavikini amabili njazude if not even ifike i-1 umongameli uchile nje ozewathatha intambo walahlela phansi wahamba bekusele iviki before ama-elections la walahla nentambo ukuthi wasikhona sihambela kwaqala-ke kwalwisana kuze kube manje so i-environment ngesilungu was not conducive kwe-election ye-opposition sebengakhuluma-ke abafuna ukukhuluma ababhuleme la abafuna ukubabhulema kodwa eqinisweni ukuthi bonke abantu akade belezikhundla ze-leadership bafeyile abantu ukuthi behluleke lokuthi hhayi mana-ke sime kudlule lokho kungadlula lokhu-ke bese ngiyayenza lokho into eyenzekeleyo nasakhula sisadlala ibhora wawuthi wena uma ibhora lingelakho bengakudlalisa kabi noba bakhuphe umngane wakho noma bevena bakhuphe wena ibhora lingakhahlelelwa phandle wena uhambe ngathi uyalidobha sothatha ibhora lani uhambe ngini ukuthi igame iphele yikho esikubonilelo lokho ukuthi malingisubstituta noma malingibuza imibuzo emningi engekho comfortable ngayo noma lithi lizama ukulungisisa ngendlela engavumelani ngayo ngakhona sentanta ibhoram sengihamba lalo noma sengibibontshisa yikho esikubonileyo la
uphugeni uthi kumele amabandla aphikisayo adonse ndawonye ukuze kususwe ibandla lezanu PF esikhundleni
even nokukhulumisana mbona ukuthi kusasele thuba lokuthi kuthiwani so kumele ukuthi ngoba ngibonela ukuthi umlungu lo waseHarare East le honorable Makhamla sechiyile so kumele ukuthi ngempela amadoda azwayo abophe ziqine sibili uqale ukulungiswa kahle kwakhiwe katsha uqine lokho kuyinto siqhubeke siyaphambi
ukhetho lwamabhaya elections lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga e-CCC edala lephalamende nguJabangu othi babe ngene ngudlu ezikhundleni zabo Zokuqotshwe umnumzana Nangolo Mbumba kwele Namibia uba bambe isikhundla esithiwe ngumuyi uHeggenkop obhubhe namuhla. Umbumba uzaphatha isikhundla lesi kuze kuyefika ngolwezi lonyaka ukhangelele ukuthi kuza kuqhutshwa ukhetho. Ele Namibia alikaviki ukuba ubulewe kuyini umnumzana Heggenkop obe kwele Melika kusukana ezedluleyo. Eselatshwa umkhuhlane wesifo sembokozane. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Melika leBritania aqhubekela phambili ebhomba abacatshangelwa ukuba badlelana nababulala amasotsha amabili akwele Melika kwele Jordan ngeviki ephelileyo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwe-Israel leHamas amanye amazwe esithi kumele bekhumisane umlotha. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sikhuluma le nduna uMathema. Ye, lapha nduna kulodaba lokuthi sokuphenywa lokho umbhuqazi wegugula hondi kodwa ke abantu bayakhonona lapha bathi kathi lizathonisa njani amacala lomunye onguye owenza amacala engekho selithonisa futhi abantu bathi vele kathi amacala abanjwa njalo ezinduneni yini kumbe lokho sokuqalile ukuba njani
ngibona ngani uyaqala njalo kungumhlola lo. Esintwini sakithi ngibona ngani siyakwazi sonke even lesilungwini ngakula para elabela thoniswa kungakamunye omangeleyo kumbe omangalelweyo. So into ekhona loba sihamba sisiyabuzwa abantu kuyadingakala ngakubuza ngesilungu ngithi a balanced engagement where we are to stay i-voice ka-perpetrator kuzwakale njalo owahlukuluzwayo ukuthi uthini yena ngoba akulanto engazwakali ngancane nxa sithi sifuna ukwenza i-proper healing kufaneleke sizwe ukuthi owakwenzayo wakwenza ngubani njalo wayekwenzelani khonokho kuyadingakala ukuthi kucungulwe. Angiboni ukuthi izintona kufanele zihambe ziparametro zicabanga ukuthi zizabuza abantu kuphela ababa lohlupho lolo lwabahlangana lohlupho kungazwanga lo omunye owakwenzayo. Ngibona ngani umbuzo nalowo uzabahlupha kakhulu izinduna ukuthi owakwenzayo uzabuzwa nini ngoba naye kufanele sinze ukuthi yena owakwenzelani nxa kuyukuthi ukhona njalo sisazakali ukwazakali ukuthi uma kwenza kwakungubani singaphonge uginyela emnyameni nje ngoba nxa uginyela emnyameni khathi esiningi wayegula sidlala empukane. So kufanele kube izinto ezibekwa phezu kwetafula kube mgceke nje ukuthi ukwenzakalani njalo kuzakwenziwa njani kungaze kwagidlisa ukuthi kubuzwe lowo unguye owahlukuluzwayo. Ngibone ngani kungasonto eqondileyo. Okwesibili kuleyo ukuthi kuthiwa abantu abasemadolobheni baza nanje induna yabo mbone ngani kakusebenzi ngoba ngithi lapha i-economy kayimanga kuhle siyakwazi sonke ukuthi ezomnotho kazimanga kuhle njalo phezu kodaba lolu abanye abantu abaningi basuka bezondile abanye bazacatsha emadolobheni abakasifiso sokubuyela kulapho okwenzakala khona izinto zenezi abanye babaleka baze bafika emazweni okuwo-South Africa abanye umhlaba wonke nje abanye abantu babalekiswa i-ground bayacatsha lapho abacatshe khona andidingakala ukuthi nxa kuyukuthi into leyi lungiswa okweqiniso kungalawo macatshela naphakathi kuyadingakala ukuthi abantu bonke bonabo babe yingxenye yalokho. Okokuqala vele okuhle kukhanya ukuthi uhlelo lolu kanti alusohlelo oluqondileyo ebantwini yikhonokho ukuthi imigrants injani siyakwazi sonke ukuthi yaba lohlupho lwahlangana labantu bemathebeleni north yaba lohlupho lwahlangana labantu bemathebeleni south kodwa yena kathesi sikhuluma ngendaba leyi isikayibizwa zakuhlanganele izinduna zangkhona kazingeni lo mhlangano sokwenziwa ama-training bona bengekho ukuthi kusiphi isibanga kambe laba abantu abuzathiwa babe khona kulolu hlupho ngoba yinto eyi-one okufanele ilungiswe yonke kusiyabhamba konke ne-zipra properties okufanele ukuthi kubonakale ukuthi ama-zipra properties ngoba kwakuyingxenye enye into ye-ground okufanele ukuthi ibanjwe ka-one kungabe lokho kutshiyelwela kumbe kulethwa kwizinto lokho on a piecemeal basis it doesn't work.
Liza kubamba njani nduna?
Hayi angibone ngani kusafuna ukuthi kukhulunyiswane kusafuna amatafula ukuthi kuhlale phansi kukhulunywe kwenzakale into eliqiniso ezasiza uzulu hhayi ezasiza lo ofuna ukuthi kuhambe ngendlela yakhe. Ngibone ngani lapho siyabe silahleka isintu kasivumi ngoba kufanele kube nomuntu oxolisayo noxolelwayo phakathi kodaba lolu.
Khona vele uzahlule ecala ubuyele futhi kumuntu yena lowo ufike ukuthi akubatshele phela abantu ukuthi ngakutshontshela njani iy'nkomo zakho ngakwenzela lokhu
mina ngangakhangelelanga ukuthi vele into leyi zahamba ngalelo hlelo ngangicabanga ukuthi njengoba vele kulama-best practices that are done world over yiwe engangikhangelela ukuthi kuzeyanywa kiwo ukuthi njengesizwe sisebenzise okwenziwa ngumhlaba nje wonke ngoba okurivetiwili lokhu ngibona ngani kuseceleni njalo izinduna zona kufanele ukuthi nxa zihamba zisiya ebantwini bazo kumbe kuma-subjects azo zingahambi ukuthi zihamba ziyizinduna bekufanele zazi kufanele ukuthi zihambe zisiyanika ama-subjects azo i-confidence yokuthi njengoba uhlelo into ye-ground le sonke siyakwazi ihlale kakhulu ngaphansi kwetafula kwekhapheni okwanamhlanje sokubekiwe ukuthi bephezu kwetafula okuthi abantu ukuthi bavuleke babengake bavuleke abantu nxa ukhangele i-composition ye-National Peace and Reconciliation Commission babengake le ukuthi baveze okungaphakathi kwabo ngoba kwakungabanye abantu ababe bevela engxenye abaphathelene nolimi lololu futhi olwabaphambanisayo ngesikhathi sona siyanakubulawa abantu so abantu babengeke bakhululeke ukuthi bakhulume. Ungakhangela yona leyana elabonare kwakulonare lolesi uncube yibo abantu ababe kulo umhlubulo engangikhangelela ukuthi nxa kwakuyukuthi khona kuhanjwa kusiya bonwa abantu kwakufanele ukuthi kube lezinduna phakathi kwenzela ukuthi izinduna zinike abantu i-confidence ngaleyi subject
le yinduna uMathema ekhezi zakuba ngodaba lolukusasa
babe lobo logogo
owamanje sokuisikhathi sezokholo lwesiKristu.
sihlangane kuhlelo vuselela umoya igama nguntungamili Nkomo. Namhlanje silomfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathemba ukuba libe levikendle.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngizafuna sibale namhlanje kusihlwa kuJohane chapter 4 verse 13 no 14. UJesu waphendula wathi kuye, ilo lalo onatha la amanzi uzokoma futhi, kodwa lo onatha amanzi engiza kumnika wona kasayikoma. Amanzi engiza kumnika wona aza kuba ngumthombo ogobhozayo phakathi kwakhe kube yikuphila okungapheliyo. Lapha sihlangana le ndaba kaJesu ehlangana lomama lo oweSamaria. Lumama wayelenkinga eziningi empilweni yakhe. UJesu wakwanisa ukubona ngelihlo lakhe lesiprofithi ukuthi lumama wayesengene phakathi kwemtshado emihlanu, ikanti esuka lapho vele lo muntu ohlala laye kasomkakhe. Ngakho kutshengisela ukuthi impilo yakhe yayihamba phakathi kwesikhathi sokuhlukuluzeka. Asikwazi ukuthi kuyini okwakumenze wangena phakathi kwaleyo mtshado emihlanu, iBhayibhile alisitsheli. Kodwa singacabanga ukuthi engxenye kungabe wayethola umkakhe ababe bengaphathi kuhle, kungabe kule ndaba eziningi ingxe ezazisenzakala khonapho ezazimenza azasuke aye komunye. Kodwa sihlangana laye engumuntu okhanyayo ukuthi udabukile, womile, uhlukuzekile empilweni. UJesu ehlangana laye kazange aqalise ngokuthi emethese amacala okuba kambe usubhodile waba la madoda la amahlanu. Kodwa sihlangana la emtshengisela uthando, emtshengisela ukumamukela, emtshengisela ukuba kukhona indlela engcono angaphila ngayo. Ngakho-ke leli lapho amavesi layo engiwabalileyo, uJesu wayesetshelela umama ukuthi yena kulamanzi angagobhoza esuka ngaphakathi komphefumulo wakho angakwenza ukuba ungome njalo. Ngifuna ukuthi kithi wonke umuntu ophila lapha emhlabeni ulokoma, womela uThixo. Nxa lokho koma ungazange ukusuthise ngokunatha amanzi aphilayo, amanzi anguye uJesu Kristu, kuyahlala lokhu kukhona empilweni. Oh, siyakhayela umama lo ngenxa yokoma kwakhe. Wayesebhodi imitshado emihlanu. Abanye siyoma sihlukuluzwa impilo nje kungabi nemisebenzi, siyoma ukungamazi uNkulunkulu. Abanye abantu sebaphenduka baba izigebengu, abanye njalo siyasihlambaza nje imizimba yethu. Kanti konke lokhu kwenziwa yikoma, somele uNkulunkulu. Manje lapho uJesu uyakhuluma lalo umama, into engithokozisayo ukuthi uthe eqeda ukukhuluma laye umbisele ukuzithoba kwakhe, umbisele isithunzi sakhe lumama. Okokuthi ibizwi lenkosi phambili lithi lona wagcina etshiya isitsha sakhe samanzi wabuyela edolobheni leSamariya watshela wonke umuntu ukuba sengimtholile uMesaya. Ngakho-ke ngifuna ukulikhuthaza namhlanje zihlobo zami elilaleleyo ukuba akuqalisele umnyaka, uqalise ngokudinga uNkulunkulu. Akwenze ube njengenqina nxa seliwomile lidinga amanzi. Umdinga uNkulunkulu ngempilo yakho yonke, kuyo yonke into oyenzayo. Dinga uThixo. Singaphi isikhala sakho uThixo omnika sona empilweni yakho, emsebenzini wakho, ekwenzeni izinto zakho zonke. Ngakho lo mnyaka uqalisa woba ngumuntu othi, Thixo ngikomele, ngifuna ukunatha lawo manzi. Owoba nganatha asoze ngome njalo. Ubusuzinikela ke impilo yakho layo yonke imisebenzi yakho ofuna ukuyenza ngalo mnyaka kuyo uJehova. Abaningi sigijima singalayo uNkulunkulu, sesidiniwe. Kuyadina kakhulu ukugijima ungala uNkulunkulu.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu. Siletha impilo zethu kuwe, siletha imithwalo yethu yonke kuwe. Somile kakhulu, sidinga wena Jesu. Konke okusindayo sikuletha kuwe ngegama likaJesu Kristu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamili Nkomo, ungathinela kusasa sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami ngotabo kancube namhla sixoxa lo mnumzana Prince Shaba ongu Kansela ka Ward 5 ewange local board.
Umsebenzi owepolitiki engingakutsho njengamafitshane ukuthi siwujoyine through abantu kade bewenza esihlala labo emphakathini wethu esiyabe sihlala kiwo. Mina njengosakhulayo bengilinked ebantwini nje kade besenza okwepolitiki. So ngayenza integration yo abantu bonabo kade ngidlala labo nje abade besenza okwepolitiki owesikhathi eside. Awuthi see ukuthi ama seasoned politician awe MDC, it was MDC then. We were together, sevenza. I once worked at the office MDC doing the technical work konapo. Senza eza sevenza singabakhulayo. So we integrated to politics through exposure nandiyan.
Yes, siyabona ukuthi lapha umsebenzi wezombusazwe eZimbabwe awuso umsebenzi olula. Yikuyini okukupha amandla ukuthi laloba kunzima uqhubekele phambili nje laphana uzinikela kulo msebenzi?
Melana lawe baba, umsebenzi wepolitiki eZimbabwe awukho lula, especially opposing iZANU-PF. It's not easy. And thina we have been trained or we have been elevated to this position esikuyo namhla through umsebenzi wethu esiwenzayo nje ku-community yethu through ama-civic society groups esasajoyinile through ukuzinikela esikwenzileyo or i-change, seeing our communities grow, seeing our communities being better. We have been entweni leyi ngokuzinikela okukakhulu, and we have been in the student activism senza siphikisana lento ezimbi ezenzakalayo elizweni lethu. So sizinikele and sizohlala sizinikele njengabatsha ukuthi sibe le mpilo elentuthuko phakathi, sibe le lizwe eliyasukumisela phezulu njengabatsha. Now we believe
ukhula wake waba yini esikolo kumbe kwezinye indawo kubukhokheli kumbe hathi lokhu into oyiqale usukhulile usuqedile nje esikolo lapha?
Esikolo ngisho ukuthi especially secondary education at lase college, secondary education were in the pressure groups esikolo pushing for rights zama students. Esikolo lapha sikho khona, and I've been a best student kuma quiz kade yenziwa nje alokwenza nge-economics, politics, a lot of things as a society nje ezenzakalayo. And kade ngisesecondary ngangingumprefect esikolo, and then I went to college. I was under untanga esisele le thuba lokuqhubekisa iZimbabwe phambili, lokuthuthukisa ilizwe lethu lifike lapho esinthi lifike khona.
Kusigaba sabatha namhla besixoxa lo mnumzana Prince Shaba ongukhansela kaWard 5 ewange local board. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngutabo kancube.
Siyabonga kakhulu Dabo Kancube. Wezemidlalo wayekhokhela iqembu le-Islanders Football Club umnumzana Kenneth Mhlophe usebuyele esikhundleni lesi ngilandela ukunqoba kwakhe obephethe isikhundla lesi umnumzana John Fati Sibanda kukhetho lweqembu leli olukhutshwe namuhla. Okunye okwenzakalayo ngale mbono etshiyeneyo abalandeli bomdlalo wenguqu phezu kokuba kuyini okuza kwenzakala kwisigaba se-semifinal kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa kwele-Ivory Coast, kubika uJoseph Njanji.
Iqembu elimela ilizwe liqoqela imidlalo ele-Ivory Coast ligxegwele le-Democratic Republic of Congo ukuthi ele-South Africa lizanqikelana le-Nigeria kwisigaba se-semifinal ngolwesithathu ngemva kokuba womane lawa maqembu ephumelele kwisigaba se-quarter final. Olandela lemidlalo uNhlanhla Mjinda uthi iqembu le-Ivory Coast lizasebenzisa ithuba lokuba limidlalo igqutshelwa ngakibo lidlulele kwisigaba esilandelayo njalo esingesokugcina somncintiswano.
Mina ngokubona kwami khathesi into ezayenzakala kutsho ukuthi ku-final i-team ezazi ku-group A i-Nigeria Ivory Coast is zizafika final then lezi ezinye umthuthi zizadlala i30 and 4th place ngoba mangithi ngiyakhangela laphana iSouth Africa ngiyayibona iyadlala iqhubekile impela yadlala ngokuqinisela nani nani kodwa iNigeria izanqoba kuSouth Africa then iIvory Coast izanqoba kuDRC.
Umlandeli womdlalo wenguqu uSabelo Masuku ohlala esigodini laye uthi kufanele ukuza ngena iqembu le-Ivory Coast kanye leNigeria.
Hayi AFCON ngikhangele sibili but iNigeria izafika kufinali isidle iSouth Africa. Njalo iCote d'Ivoire iza kudla iDRC zingene zonke kufinali. INigeria isiphikile sidlala kuthi njalo iCote d'Ivoire isisebenzisa i-home advantage. Ngifakele la ma-senior players ayo ale experience lapha.
Olilunga lenhlanganiso yabalandeli beqembu laye lendazele Heart and Soul uPiko Tradebe yena uthi akukho lula ukukhetha ukuba yiwaphi amaqembu azadlulela phambili ngemva kwemidlalo yesemifinal.
Yawabona yawabona ama semifinal yadlala sibili but kuzima ukuthi now ngipredict ukuthi yiziphi ezizasala ziyifinal. Ngathi kuzima ngoba mbona aneziseleyo ngamadoda adonsile amasondo. Uhlupho ukuthi into nxa uyithanda lento yakho oyithandayo isilapho ungeke utsho kodwa ngibona ngani iSouth Africa iyaphumelela.
Wadlalela iqembu labesifazane elimela ilizwe leMighty Warriors uJackie Ngwenya laye uthi inhliziyo yakhe iqembu labomakhelwane elebafana bafana.
But nasithangela kakhulu ukuthi nasifisa omakhelwane bethu bengi kakhulu vele omakhelwane bethu that is it's been something esibambayo. Omakhelwane bethu South Africa bengi ngoba that is same sikhangelele khona apho njengeZimbabwe silanda bona vele sisekelana labo ngemuva. So sebafisela inhlanhla kakhulu South Africa ukuthi yayinga ingene khonaphana.
Isiphathamandla sebhola labesifazane uSibekiwe Ndlovu laye uthi ubona ngathi iqembu leSouth Africa lizadlulela kusigaba esilandelayo somncintiswano.
Bala ama big names iNigeria but iproblem yabo aso bantu abadlala bonke isikhathi esiningi. Khangela iSouth Africa. iSouth Africa is about 7 or 8 players. They are playing week in week out bonke. They understand each other more than laba bantu. iNigeria ngathi kuyabe kudlala ama names bengama individuals but iSouth Africa they understand. Ukhombona ngathiwa bengawina.
Ohlala elokitshini leMzilikazi undaba ezinhle Nkomo laye uthi iqembu leSouth Africa lingayiphakamisa inkezo.
Ngiyibona ngani isibili ingayithatha. Ngani ngaba yiSouth Africa kuba ngendlela abaziganize ngayo nangendlela abadlala ngayo lama team aseleyo ambona ukuthi angayidli bona ngani ngathatha the Ivory Coast ngibona ngani iyasurvive iyisurvivor lokuze ngenze emdlalweni lo ungakhangela ukwenza kwayo since iqalisileyo vele ayikawini kana okukhanyayo.
Imidlalo yesemifinal ikhona ngolwesithathu mhla ziyisikhombisa kunhlolanjwa lapho iqembu leNigeria lizadibana khona leSouth Africa ngehora lesikhombisa ntambama kuthi eleIvory Coast lizadlala leDemocratic Republic of Congo ngehora lechumi ebusuku. Amaqembu azaphumelela ngolwesithathu azadibana kufinal ngensonto mhla zilichumi lanye ngehora lechumi ebusuku. Ngiyimelestudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Singagqiba uhlelo lwanamhlanje kuthi sikhangele besilazo. Ibandla leZANU-PF lidakazelela ukunqoba kukhetho lwama-by elections oluqhutshwe izolo. Abakubandla le-Citizens Coalition for Change bayakuvuma ukuba abaqhuba ngemfanelo umkhankaso wabo kusalungiselelwa ukhetho lolu. Lingakhohlwa ukusithumezela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318. Njalo kheli lethu lencwadi ye-email ithi studio7@voanews.com. Hayi-ke olubalisayo ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube belale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.